Sika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlaka 16 zibandlela 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
siyenza iPVR home public exercise. Injongo yayo yikuthi siregister abantu abasalayo ngesikhathi sisenza iDeeds. Siregister kanye kakhulu lama-aliens okwaba nomthetho ukuthi baregistre.
Abantu abazinkulungwane ezintathu lengxenye babhalisele ukuvota koBulawayo phansi kohlelo lokubhalisela ukuvota oseluqhelusiwe.
The majority of civilians is emaplazini that ngamaZimbabweans because ama-locals abangabatswana, they don't want to be working in farms doing laborers jobs, abafuni, they don't want to get their estate. Njalo ukuthi emsebenzini ona le, there's a lot of issues, lama-tensions afamileyo kuma-farms.
Isizalwane seZimbabwe uJabulani Dube odabuka ePlumtree obesehlala kwele Botswana umiswe emthethwandaba lamhla esetheswa icala lokubulala elinye ilunga ledale lePhalamende yeBotswana ngempelaviki. UZulu ezansi emaNdebeleni emangweni weMatobo ukhuthaza uhulumende ukuba asungule umbuso wezabelo o-devolution omunyethwe isekelo sombuso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubekele phambili ngemva kokuqheliswa kusukela mhlaka 10 zibandlela okubone abantu abazinkulungwane ezintathu lengxenye koBulawayo bebhalisa. Uhlelo lolu lukhangelelwe ukumiswa mhlaka 18 Nhlolanja. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Ukubhalisela ukuvota kuqhubekela phambili elizweni lonke, kodwa indawo ezilokhe zibhalisa abantu sezilutshwana. Idolobho lakoBulawayo selibhalise abantu abazinkulungwane ezintathu lengxenye ensukwini eziyisithupha ezedluleyo. Ihlandla lokugcina leli balibiza ngokuthi yi-mop-up exercise, njalo likhangele kakhulu indawo ezilabantu abathole incwadi zokuzalwa kanye lezithupha ngemva kwamahlandla okubhalisa akuqala. U-District Elections Officer wenhlanganiso ebona ngezokhetho eYezek, uNkosikazi Sithembiso Khuphe, uthe bayajabula kakhulu ngoba inani labantu ababhalisayo kuhlandla leli ngabasakhulayo kanye lalabo abazalelwa eZimbabwe, kodwa belabazali abazalelwa kwamanye amazwe abababiza ngokuthi ngama-aliens.
Siyenza iPVR mop-up exercise. Injongo yayo yikuthi siregistre abantu abasalayo ngesikhathi sisenza iDeeds. Siregister kanye kakhulu lama-aliens okwaba nomthetho ukuthi baregistre. Kakhulu siyakhangela futhi lalapho kwahamba khona abe-RG Registrar General's Office lapho abanika khona izithupha. So sesibuyela khona yikho sibiza mop-up exercise. Okusijabulisa kakhulu ukuthi kuma-queues ethu sithola ama-youth, kuma-queues ethu siyawathola ama-aliens. Esikuqonqosela ngama-aliens ukuthi nxa besiza bezoregister uyabuya lesithupha sakhe, abuye le-birth certificate ende. I-birth certificate yakhe siyifunela ukuthi sibone ukuthi abazali bakhe omunye wabo kumele abe ngumZimbabwe.
Inhlanganiso ezimeleyo e-Victory seyanqoba ikhuthaza uZulu ukubhalisela ukuvota ngenkondlo lezingoma. Umqondisi we-Victory uMnumzana Desire Moyo uthi imfundiso yabo iyakhuthaza abantu ukuthi bayevota njalo bayenelisa ukuhuga abantu ukuthi babhalise.
Uhlelo lolu siluqhuba thina-ke ngokusebenzisa ama-arts kakhulu ezemidlalo ezigoqela-ke ukulingisa singathi khona i-drama, ukuhlabelela i-music kanye lokugida okuthiwa khona ngumdanso, imidanso etshiyeneyo yesintu. kodwa ele ehamba kake lenkonzo zokuhlabelela okugxile kule mfundiso esebenza iphethe lesi sikhathi sinanzelele ukubana kuna kusetshenziswa kwama arts okwindlela yokufundisa lokuhambisulwa zebantwini lokubakhuthaza ukubana bayivota ama arts ke ayingxenye yoluntu njalo asukabe umgogodla wabantu kanye lomthambo wesintu lapho sithola khona ukubana siyenelisa ukudonsa asifuqe njalo sithelile ukuluku lentshukuthi kuzulu ukubana hayi mbukele omhle aphatheka lawe uthathe inyathelo kulolu daba osegudwini.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Sipho Senkosi Hlalo uthi selungele ukuvota njalo sewabhalisa.
Ukungezelelwa kwamalanga okuvota siyakujabulela kakhulu ngoba iningi belingakayi ukuyarejista. Kodwa kusuka kube nzima khathesi ngokuthi ama-registration centers angkhona asemalutshwane njalo asetholakala khatshana.
Kobulawayo sekubhalise abantu abangaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amabili, inani elingaphansi kwalelo elikhangelelwe ukubhalisela ukuvota. Ukubhalisela ukuvota kuzaqhubekela phambili ngemva kukamhla ka-8 Nhlolanja kuze kuyemiswa ngemva kokubhalisa kwamagama kwalabo abazancintisa kukhetho. Ababhalisela ukuvota kuyabe sekumele bahambe bayebhalisa emahofisini awezek. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Isizalwane seZimbabwe uJabulani Dube odabuka ePlumtree obesehlala kweleBotswana umiswe emthethwandaba lamuhla esetheswa icala lokubulala elinye ilunga ledalela ePhalamende yeBotswana ngempelaviki kulandela ukuxabana kwabo. UDube ubesebenzela umuyi obelilunga lebandla elibusayo leBotswana Democratic Party BDP. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo seGaborone kweleBotswana.
UDube kanye lomunye wakhe oyisizalwane seBotswana uMkhalemi Maleya bamiswe phambi komthethwandaba emzini wemolopolelo ngaphandle nje kwedolobho leGaborone namhla besithiswa icala lokubulala umnumzana Isaac Davids ngempelaviki. Ababili laba abakhanye bebunile bazaphindela njalo emthethwandaba mhlazi ku-30 Sibandlela ngoba amapholisa athi abakaqedi ukucwayisisa. Bobabili kade beqhatshwe nguDavids eplazini lakhe elingaphandle kwesigodlo iGaborone. Amaphepha aphambi komthethwandaba abika ukuba uDavids ufike eplazini ngesonto edinga ukuthengisa ezinye inkomo zakhe kodwa wathola uDube oleminyaka yamachumi amathathu lanye wokuzalwa. Lo Maleya bengekho bebikwa besemavinkilini eduzane bezilibazisa. UDavids ubikwa efike esidla amahabula wathela uDube impama ezondele ukuthi kungani bengekho eplazini emsebenzini. Ubikwa kwaqala ukuliwa njalo uDavids ecela omunye ukuthi amqhubele umbhobho osemoteni kodwa ngasenelisanga ukuthola ngoba wagwaza kaningi esifubeni kanye lesisini. UDube loMaleya abakangeni kusibanga sokuthi batsho ukuthi bazibona belecala noma hathi njalo udaba lwabo lukhandelwe ukudluliselwa phezulu emthethwandaba kwe-High Court. Amapholisa athi indaba esifana lalezi lapho abaqhathi abalwesebenza ibhahile okungamalisi ikakhulu abeZimbabwe abalanye abanye babo abasebenza emapulazini.
Kulezitori eziningi eziphuma kumaphephandaba ezikhuluma ngama-conditions langama-treatment asemapulazini. The majority of civilians is in my place in the Zimbabwe because my locals are Botswana. They don't want to be working in farms doing gay paras jobs. They don't want to get their hands dirty. In Jaruhuti, M17 on the late, there's a lot of issues, like my tensions, and stuff, and my farms.
Umnumzana Dube kanye loMaleya bazahlala esitokisini belinde ukuphindela njalo emthethwandaba ngoba kusisatshelwa ukuthi ngenxa yecala abalibhekayo balakho ukubaleka. Bekugcwele emthethwandaba uZulu efisa ukuzwa ukuthi kwahamba njani ekubulaweni kukaDavids yena obesaziwa ngokuthi ngu-Falcon Bastard njalo engumuntu ololaka. Ongumongameli Ian Khama ovathele imuli kaDavids uhambisa amazwe enduduzo. NguMartin Ngwenya wendaba seStudio 7 kuSaborone kuleBotswana.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesingezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. lila koge usichuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu umagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080 lingakhotwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 pm ntambama.
Uzulu wezansi emandebeleni emangweni wemadobo ukhuthaza uhulumende ukuba abavumele baziphathele impahla yemvelo abalayo ukuze benelise ukuzithuthukisa kanye lokuzinakekela bona lemuli zabo phansi kombuso wezabelo o-devolution. U-Anastasia Ndlovu usiphala lolu daba ngokugcweleyo esemadobo.
Izakhamuzi zalumango emhlanganweni oqoqo inhlanganiso yeHabakuk Trust emaphisa lekhansili yemadobo inkokheli zomdabu labo kansila bavumelene ukuba imvelo yabo engathuthukisa isigaba isichaphazwa ngabantu abasuka kwezinye izigaba okubangela ukuba basale bebhekane lobunzima ngemva kokuchabalala kwemvelo yabo bengela nzuzo. Isigaba semadobo silegolide, izihlahla, inyamazana, utshani, amanzi, inhlanzi, kunye nomhlabathi ovundileyo, kodwa kusezandleni zabantu abasuka kwezinye izigaba. Unduna nyanga zonke, uVuyani Ndiweni emadopo, uchaze ukuba abanini besigaba akube yibo abaphatha imvelo yomnotho ukuze loba abasuka kwezinye izigaba befika baphiwe ngabakhona, hathi ukuthi abokuza kube yibo ababela abanini bezigaba.
Ukuze abantu bakhule bagcine esigabeni sabo, akube yibo abanikazi abanjani abafinyelela lezi zinto. Lanxa bekhona umakhelwane abangabuya, sizabasikela ngoba umuntu ubuye ngaphi esigabeni sani somunye umuntu. Ukuhloniphana kuqakathekile, njalo kuyadala ukuthi sizwisisane. But lokho okudala ukuthi umuntu angabuye usesenza umaqhuzu endaweni because avele senzani sixhophane. Endakula mntu ngakuvumela ukuthi uzosuswa ngumuntu kumba ukuthathela into yakho njalo ukhangele ilizwe lonke wazi ulikhalele nje amayouth akhona, but labafana bethu sibabona benjani bekhula beqinile. We look up to them ukuthi sibabone bele future njani enhle. People grow every day, but wasenge ukuthi akubi mnandi ukuthi sibona abantu sebesiba ekuhluphekeni, but sibona abantu benona besenzani bekholisa ama-resources abanye abantu.
Ukhansila sikhulile Hlongwane ka ward 17 emadopo uthe uhlelo abaluphathele Habakuk Trust lubavule amehlo ekugcineni imvelo yabo lokuthi ibaphe inzuzo.
Uhlelo lukhona akade lukhona namuhla lusincedisile ekusikhuthazeni lekusibambaniseni singamajuti bearers, ama chiefs councillors labo sobhuku lama-government departments ukuze sisebenze ndawonye ku-policy implementation lama-bylaws ekuyenzeni kwama-bylaws ukuze sigcine ama-natural resources ethu awemadro.
Umnumzana Alexandra Phiri ukhansila ka-ward 10 uncome kakhulu impumela yomhlangano ethi isikhathi esiningi baswela imali yokuba le mihlangano ehlafuna ngemvelo.
Umsebenzi kasiwenzelwe iHabakuk Trust ngibona ngathi ufanele ukuphakanyiswa ngoba thina sodwa ezi-authorities siyaba singelawo ama-resources lobe ezinye izinto sizikhangele ukuthi ngasiyahlangana zilungisiswe sibumbe sisiya phambili, kodwa ngenxa yama-resources we become very limited. So nxa sithola ukuxhaswa sibona ngathi kuyasincedisa. Umvelo ungowethu, kodwa abazali bayaba bengakwazi ukuthi balamandla phezulu kwezinto ezingezabo. Bona bakhangela ukuthi uhulumende uzabenzela kumbe nguyoza kutsho ukuthi hhayi lingaqeda izihlahla kumbe lingenzi lokho. Kodwa nxa kungaba labasondela ebantwini babafundisa ngithi.
Isakhamuzi semadobo uRobert Moyo uthe babhekane lenkinga yokuthi imvelo yabo isezandleni zabantu abasuka kwezinye indawo, ngakho uhulumende kahlele kahle umthetho wombuso wezabelo.
Lo inkinga esilazo izenezo zokuthi khona uthola ama natural resources zethu singabenefiti kubenefiti abantu mebhu abavela kwezinye indawo. Uthola singatholi ama licenses njengama locals etholwa ngabanye abantu abavela kwezinye indawo. No, into esiyifunayo ukuthi umthetho wokuhulumende kumele kuhlele ngendlela efaneleyo ukuthi khona abantu kumele babenefite into zabo as per ukuhlala babo.
Umfundisi uWhiteman Moyo olilunga lekomithi yezabelo yeHabakuk Trust usole inkokheli ethi abantu besigaba abalamandla okulawula imvelo yabo.
And then indaba ekhona sekuthi kunzima kakhulu ukuthi indaba yakho uyifuqe ize iye phezulu izwakale kahle ngenxa yobukhokheli obukhona obuyabe sebuqoqe izinto baziqoqa ngendlela ukuthi incwadi ezibuyileyo zithathwa ngabantu labo asebephiwe amalungelo yizo ezikuvimbayo. Ngangokuthi wena osesigabeni lapha ingxaki lama problems akho niyabo wakhangele labo bonke abantu bawakhangele nxa usufuna ukuthi ubamele laba bantu ukuthi kuzwakale phela izitsho zabo uzathola ukuthi sekuvinjwa yikhonoko sekuvele kwabunjwa phezulu ngale.
Izigaba zonke zelizwe zikhala ngombuso wezabelo ukuze bazibuse ukuthi imali abayithola kwezemvelo abalazo bathuthukise izigaba, kodwa uhulumende lomphathi ntambo wemali bathi akula mali yokuqhuba uhlelo lombuso wezabelo kulandelwa isisekelo sombuso welizwe osekuthiye kulokuphathwa kubi kwezemvelo. Ngimele iStudio 7 isematobo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo, yebo, yebo. Umsakazi omuhle olibulisayo nguMike Hove, umsakazi weStudio 7. Ngithe ngithathe leli thuba ukulinxusa ukuthi lingene kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo-8 ntambama. Lamhla kuhlelo sixoxa ngomongameli Emmerson Mnangagwa osevule ikhasi lokuxoxisana labantu enkundleni zokukhulumisana ezebulenjini ezeFacebook lakuTwitter. Kuzamsiza na ukuthi anqobe kukhetho oluzayo? Njalo ukhulumisana lobani enkundleni lezi, abasakhulayo kumbe abadala? Ukuze ungene kuhlelo, thumeza inombolo zakho kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe, umkhokheli wenkonzo yeRoma uPapa uFrancis usecele uxolo ngoku lwengulwa kwabantwana ngabafundisi benkonzo yakhe kwele Chile osukudale osokungcolise kakhulu isithunzi senkonzo yamakatholika emhlabeni jikelele. Kulabantu abangaba ngamathumi ayisithiyagalombili i-AED abafileyo udlakela lwemaphandleni akwele Nigeria oluqhamuke kulwisaneni kwabelusi bokholo lwesiKristu labesiMuslim ezigabeni ezangenyakatho yelizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abafihla imali phandle kwelizwe sebeqalisile ukuyibuyisela eZimbabwe. Umnangagwa utshele lokhu izizalwane zeZimbabwe ezihlala eNamibia ngomvulo, kodwa khethulanga inani lemali le. Nyakenye uMnangagwa wapha abantu abasusa imali elizweni inyanga ezintathu ukuthi bayibuyisele elizweni bengasoze bathoniswe umbimbitho engakafiki. Kodwa uZulu uthi uzakholwa ukuthi imali iyabuyiselwa elizweni nxa kungakhulunywa ukuthi kanti vele ngobani ababeyifihlile imali njalo iyimalini. Omunye walaba bantu ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-National People's Party, uMnumzana Edwin Ndlovu.
lokho mboni yani ukuqoqa nje kwabantu abasole into yokwenza. Ngaye sibuyile kumele sibe njengelizwe sibe kwazi ukuthi kubuye malini esakubobani wahamba njani then kubonakale la kwi-economy ikushintsha kubonakale amabhenki imali esitholakale. Okwakathethi imali emabhenki kayitholakali ozokezelayina kungela cash etholakalayo. Oleyo sayibuyile yenzeni.
Imbono kaNdlovu igcizelelwe ngomela ibhinga edalela ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda othi uhulumende usengohlala etshela uZulu okungayisikho njengendlela yokumkhanga ukuthi amsekele.
Okwakuqala Chris engakutsho ukuthi lo uhulumende lo khona lo ongene ngoNovember nguhulumende ongani uyahlupha ukuthi umlalele ukusuvumelana nalokho akutsholo ngaphandle kubana lo bufakazi obubambekayo ukuthi akukhulumayo lokho kuliqiniso. Kulezinto eziningi engaziso ezithengisa ukuthi lo uhulumende nguhulumende ojonge ukuvala abantu amehlo ngokubatshela amanga kodwa kusenzakala izinto ezahlukeneyo. Ngana ngikutshengise nje imizekeliso emibili. Lo hulumende kuke kwaba lesikhathi lapho umongameli Mnangagwa esiya eSouth Africa bakukhuphile phakathina kwamaphephandaba ukuthi hhayi ugade eflamatshina e-SAAOS wahamba naye walahlala nje lapho umhlala khona umphakathi wonke okutsho ukuthi hhayi ezoke laseliphuma ukuthi hhayi bahaya nje indege lapho abahlawula khona imali edlula $200,000 kusuka khonapho-ke uhulumende lo othengisileni ukuthi ufuna ukwehlisa ayisebenzisayo njengohulumende.
Ingcwethi ecubungela izomnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshera uthi kungaba liqiniso ukuthi imali sibuyiselwa ekhaya kodwa uthi yena inani lingaba lingayisilo elikhulunywa ngumnangagwa ukuthi imali le iyafika amabhiliyoni.
Kungaba liqiniso kodwa nxabe futhi lathi sibilize ukuthi imali isibuya lapha eZimbabwe so kumele basinike ama-figures ukuthi imali engakanani ebuye ivela phandle kwelizwe njalo umele basichazisele ukuthi bafuna ukuthi bayisebenzisele njani imali yangkhona. Kungenzakala-ke ukuthi abanye ama-politicians labanye abesaba ukuthi uma u-2 February engafika bengalethanga imali bengabothwa nabantu abanezimali eziningi abazaletha imali elilutshwana njengendlela e-compliance ngoba kathithi azikwazi ukuthi ngubani olemali engakanani engaphi. So ungakwenza ukuthi wena une-5 million yakho khona ngabe lapho khona usilethele 1 million sifithi usucomplyile le-directive. So umele-moratorium yibo abantu abaza kuyisela imali lapha abazoletha imali.
Umsekeli kamphathintambo wezemali umnumzana Terence Mugube utshele iStudio 7 ukuthi mpela imali singena elizweni kodwa laye walile ukukhuluma ukuthi yimalini. Okay, sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Omunye wamalunga edala lephalamende kwele Iran ofuna kube lenguquko kulelo lizwe uthi kulabantu abazinkulungwane ezintathu lamakhulu ayizikhombisa 3700 ababotshwa ngesikhathi betshengisela ekupheleni kukampalakazi ngomnyaka ophelileyo. Ababotshiweyo bebetshengisela emigwaqweni besola ukukhuphuka kwentengo yempahla. Umnotho welizwe ongaqhutshwa ngemfanelo lokwehluleka kwahulumende ukwenza okunengi okufiswa nguZulu. Abantu ababotshiweyo bedlula labo ababotshwa ngomnyaka ka-2009 kuze kube lokutshengisela emigoqweni okwanyikinya ilizwe lonke le-Iran okubizwa ngokuthi yi-Green Movement. Abalwela ilungelo likaZulu bathi bayesaba ukuthi izibotshwa lezi zithwele nzima entilongweni. Abanye ababotshwa ngomnyaka ka-2009 badlwengulwa, abanye batshaywa okumangalisayo njalo kwaba labanye ababulawa ngendlela ezisa usizi. Kubikwa ukuthi esinye isibotshwa uSina Ganbari wabhubhela entilongweni ye-Evin Prison. uhulumende uthi wazibulala. Kuthiwa kulezinye ezimpili ezafela kuleyo ndawo akuvezwa amabizo azo. Unkosikazi Nikki Haley omele ilizwe leMelika kuhlanganiso yamazwi omhlaba wonke jikelele e-United Nations uthi umhlaba ubukele wonke okwenzakala kwele Iran. Ngakho-ke uhulumende walelo lizwe kumele aqaphele ukuthi kephuli ilungelo likazulu.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Kwezemidlalo uhlelo lokudingela abadlali bomdlalo wenguqu abangaqatshwanga imisebenzi luqale lamhla edolobheni lakoBulawayo. Okunenga sikuzweni kuntathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esiphalolu daba ngokugcweleyo.
Uhlelo luqutshwa yinhlanganiso yemela amalungelo abadlali bomdlalo wenguqu kwele Zimbabwe, e-Footballers Union of Zimbabwe, njalo indiyimba yohlelo lwalo nyaka ngethi I Play Fair, Say No to Drug Abuse. Nyakenye lolu hlelo luqutshelwe endaweni ye-Heath Street Cricket Academy, ikanti lo nyaka lolu hlelo luqutshelwa enkundleni e-Papa Fields, njalo isiphathamandla senhlanganiso ye-FAZ uNomsa Moyo ukhuthaze abadlali ukuba basebenzise leli thuba ukuze bathole imisebenzi.
Uhlelo lwethu siqalise namuhla olwe-Footballers Union Athletic Contracting Team. So besikhuthaza abadlali abana ama-contracts abasaphelayo ukuthi bebuye e-BF kusasa ngo-8 sizokuba labo lapha. Njalo futhi sinxuse abaqeqeshi abaningi abasuka amaqembu amakhulu ukuthi labo bebuye bezobona labo bedinga ukwenza ukuthi labo beqinise amaqembu abo umnyaka lowa-2018.
Namhla ngosuku lokuqala kube labadlali abangamajumi amathathu lanye ababuyileyo ukuzophatheka kulolu hlelo, kodwa uNomsa uthi ukhangelele ukuba leli nani likhuphuke ngoba namhla abanye abadlali besuke balahleka baya e-Heath Street Academy. Lolu hlelo lokudingela abadlali imisebenzi sokule minyaka emihlanu lwasungulwa, njalo uNomsa uthi baningi abadlali asebesizakele ngokuthola amaqembu okudlalela.
Eminyaka edlulileyo sisiba lalolu hlelo sike sathola ukuthi sasesiproducer amanye ama-players athathwa ngamanye amaqembu amakhulu. Njalo futhi lonyaka futhi sithole futhi abanye abadlali abazadlala amaqembu amakhulu, because yiyo injongo yethu thina abantu be-Footballers Union ukudingela abadlali imisebenzi.
Abadlali ababedlalela iqembu le-Islanders kanye leqembu lesizwe uDesi Kapenya kanye loJoel Luphahla yibo abaqeqetsha abadlali laba abadinga imisebenzi, njalo abazakhethwa ekupheleni kohlelo ngomgqibelo bazahlanganiswa lalabo abakhethwe uhlelo olufanayo oluqhutshelwe esigodlweni iHarare ensukwini ezisanda kwedlula kubunjwe iqembu eliza kuyadlala elizweni leSouth Africa, injongo kungeyokuya badingela amaqembu khonale. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Kusamamo ingoma kaSikhobokhobo Madlela isigqibela uhlelo lwethu lamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhlelo lokubhalisela ukuvota oluqhelisiwe kusukela mhla ka 10 zibandlela lubone abantu abazinkulungwane ezintathu lengxenye bebhalisa kobulawayo. Isizalane seZimbabwe uJabulani Dube odabuka ePlumtree umiswe phambi komthethwandaba lamhla esetheswa icala lokubulala elinye ilunga ledale lePhalamende yeBotswana ngempela viki. Silugqiba ke lapha uhlelo igama ngoChris Gande lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.